noma ngohlelo lwesikuhlelile njengeZimbabwe General Commission engithe kuzayenzakala kubulawayo mhla ka 30 July eStanley Hall. Siyenza okuthiwa yi-National Inquiry on Child Marriages and Sexual Exploitation of Young Women and Girls. Sikhangelele kakhulu ukuthi yiwuphi umgoqo sifuna ukuthola ubufakazi kubulawayo, ngoba sikwenzile kwamanye ama-province namanye ama-district. Sifuna ukuthi sidinge ubufakazi obugcweleyo kwenzeka ukuthi sibone ukuthi imigoqo ekhona evalela amantombazane la abancane ukuthi bangasaya phambili, kwenzeka ukuthi labo amathuba abo alingane labafana alingane labafana lamadoda labomama abaphambi. Ungakhangela amankazana amaningi amanye ayadlemulwa, amanye ayalotsholiswa emancane. So thina sihlose khonokho ukuthi sithole ubufakazi obugcweleyo kwenzeka ukuthi nxa kukhona ukusilela khona emthethweni ukuthi lokhu yikho kusesibutholile yibufakazi njenge-Gender Commission esibutholileyo, yibo lobu bufakazi obuvivezela amankazana ukuthi angabi lamathuba alinganayo labafana. Sikhangelele ukuthi eyinye indlela eyasukiselayo ukuthi kusungulwe lokhu kule ndaba ka-Anna Machaya eyaphuma ngomnyaka ophelileyo lo wamapostori waphela ukushrayini ebeletha. So yiyo eyayenza kakhulu ukuthi i-commission iphatheke kakhulu kathi vele khona lokhu kugxile okunganani ukuhlukunyezwa ngabantwana abangamankazana besendiswa njalo behlukunyezwa okocansi.
Bese lisenzani ngobufakazi elibutholayo?
Ungakhangela ke section 323 kwesikolo sethu sombuso ukhuluma ngokuthi sihamba njani le-report. Ube sizakwenza sesithole ubufakazi, sizabhala i-report thina njenge-commission esizayethula kuma-legislators ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu, bahlukunyezwe okocansi kakhulu, kwenzela ukuthi nxa ukuthi kulo mthetho kumbe nxa kulama-gaps emthethweni kulezikhenxa ezifuna ukuthi zigcwalisele ukuthi kube lo mthetho oqinileyo ozavikela amantombazana la kube khona.
Sizakwenzana ngobufakazi obutholayo.
Then okunye kakhulu esikwenza lakho singathi siyaxwayisa kakhulu, kungananzelela ukuthi kube lomthetho omusha lo i-Marriages Act ekhuluma ngakho sibili ukuthi akumelanga kube labantwana abayendiswa bengafiki 18 years. Sibone lakho kakhulu ukuthi kuzancedisa kanjani le mthetho nale eminye ekhona. Nxa yokuthi kule sikhala esokuthi eminye imithetho ifake, sesiwunika umlando i-parliament ukuthi ama-legislators asenzele umthetho ozawuqiniseka ukuthi at least abantwana bethu bayaprotect, bayavikelwa from kulaba abantu ababayendisa bebancane baba badlengulayo, ngoba kugcwele ubufakazi esesibutholile from amanye ama-provinces lapho esidlule khona.